Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 Nhlolanja 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
The government of South Africa, they must know that the whole world is watching this kind of
zerbo. Uhulumende we South Africa kufanele azi ukuthi umhlaba ukhangele umkhuba wabantu bakhe okuhlasela abakwamanye amazwe.
Kuqhamuka udlakela ekutshengiseleni kwezizalwane zeSouth Africa elokitshini leMamelodi leAtrichville ePretoria ezifuna abakwanye amanye amazwe baphume baphelele elizweni.
Lapho okuyiWorld Heritage Site kumele sikwazi ukuthi iMatobo ile World Heritage Site. Kulapho kulezintaba, yebo lezo ntaba ziyanaba, ziyananabuka, zize ziyethinta iMzingwane district.
Sikhangela imbali yendawo ekhethwe ngabezanu PF ukwenzela umkhosi wabo wokujabulela ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe. Kuza Friday lamhlanje sileqembu lomculo womdumo wezokholo elihamba ngegama elithi Vocal X. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuqhamuke udlakela ekutshengiseleni kwezizalwane zeSouth Africa elokitshini leMamelodi leAtrichville ePretoria ezifuna abakwamanye amazwe baphume baphelele elizweni okugcine kubamba ngamandla amapholisa ukusebenzisa intuthu ehitshayo lenhlamvu ezizwisa ubuhlungu. Abakwele South Africa laba bethesa abakwamanye amazwe umlandu wokuba thathela imisebenzi ukudala amacala lokuba selizweni ngokungekho emthethweni. UBenedict Nhlapho siphalo ludaba ngokugcweleyo eseSouth Africa.
Amapolisa acine sedubula abebetshengisela laba ngenhlambu ezizwisa ubuhlungu kanye lentudu ekhishayo ngesikhathi amakhulu ezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa sebefuna ukuhlaselana edolobheni lePretoria. Ukutshengisela kwezalwane zakwele South Africa zingafuna abakwamanye amazwe kuleli kuhle kwaqala ngodlakela ngesikhathi zakamize lokushini leAtrichville zivala izitalada ngamatshe lokutshisa amathaya. Lezi zakamize besihlasela lokuthusela njalo intatheli zindaba lokubulala amafastela ezitolo. Abanye abebetshengisela laba bebevale ubuso, bethwele imiqwayi lezinye izikhali, kukanti abakwamanye amazwe labo bebethwele imihedla lezigodo, bethi kuhle bahle baqedelane. Iningi labeZimbabwe abahlala kula amalokishi bahle babaleka kulezi ndawo, abanye batshona bezivalele endlini besesaba ukuhlaselwa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana waShimabizela uthi izihlobo zakhe sePitori zilokhu zingakaphumi endlini kusukela izolo.
Kuvuke vele ekuseni sokunama noise, abantu sebevale izitrada basakwazi nokuphuma, ama shops azange avule ukuthi bakwazi even ukuthenga isingo. So ilanga lonke bajone basendlini nomntwana akazange aye ecreche indaba ye situation yakho.
Isizalwane sokwele Nigeria umnumzana One Mwaneri uyaphika ukuthi bona bathathela abantu imisebenzi yabo.
We don't know why their issue. Why all the time they attacking us?
Asikwazi ukuthi uhlupho lwabo yini. Basichayelana. Thina kasisebenzi kuhulumende siyasebenza. Sithwala nzima ukuze siphile eSouth Africa.
Isizalwane sakwele Somalia umnumzana Mohammed uthi kuyingozi ukuthi eSouth Africa lehluleke ukuqeda ukuhlaselwa lokhu kwabakwamanye amazwe.
The government of South Africa, they must know that the whole world is watching this kind of zerbo.
Uhulumende weSouth Africa kufanele azi ukuthi umhlaba ukhangele umkhuba wabantu bakhe okuhlasela abakwamanye amazwe.
Umkhokheli wezakamizi zeMamelodi eziqhuqe ukutshengisela lokhu umnumzana Mohoka Leganyane uyaphika ukuthi ukutshengisela kwabo ngokwenzondo yabakwamanye amazwe.
We are against any xenophobic attacks.
Thina kasikhuthazi izinophobia. Esikufunayo ikusa insolo yethu ngabakwamanye amazwe laba kugatsha lwendaba zasekhaya.
Bekulamakhulu amapholisa kulokhu kutshengisela, abanye belinde abatshengiselayo, abanye becotshanisana labe befuna ukuhlasela abakwamanye amazwe. Kuze kwadingeka ihelikopta ukuthi iphaphe phezulu incedisana lamapholisa. Senjalo amapholisa abopha abantu abedlula ikhulu ngezihlakalo zokutshengisela lokhu kanye lokuhlaselwa kwezalwane zakwamanye amazwe. Uhulumende wakwele South Africa usephuma obala esola ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe, kodwa beyitshengisela laba bebetshaya phansi ngentonga, abanye besithi bazaqhubeka abakwamanye amazwe bonke baze bahambe. Mele Studio 7 ePretoria kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Kunjalo nje amanye amankampani akwele South Africa athi asezayekela uqatsha abavela kwamanye amazwe abangelamaphepha abavumela ukusebenza lokuhlala kulelo lizwe. Kuthi ngakwelinye icele kulezikolo ezithiwa bese zithumele abazali abalabantwana abangela maphepha okuhlala okusemthethweni ukuthi bengayi esikolo. Kodwa kubikwa izikolo ebezilobe lezincwadi ziphinde zathi bengeza abantwana laba abangela abazali abavela eSouth Africa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena.
Izizalwane akakhulu ezeSomalia ngoba siyakwazi babalamashobu khonaphana, bathi bona angeke bavume ukuthi bebexotshaniswa ngama-South Africans labo kade bephethe izikhali zabo nama-locals labo khonaphana, okwenze ukuthi amapholisa angenele egcine esethela abantu ngama-tegas esedubula langamarabha bullets.
Kodwa sikhuluma nje kunjani ukufuthelana khona ngabo?
Abantu bafuthelene ngoba kakwaziwa ukuthi kuzowenzakalani, ngoba siyakwazi ukuthi nxa kungaba lo msindo we-xenophobia kwenye indawo uyaphangisa umemetheke kwezinye indawo. So abantu abakwamanye amalokishi afanana labothembisa lapho kwakwenzakala khona kuqala u-Alexandra eDisclude kabahlalisekanga bethukile, kanti langapha phakathi edrobheni leGoli abantu bethukile ngoba sijayele ukuthi kube sokuqala eDeep Town.
Sizwa kuthiwa kuke kwaba lembiko yokubana abalabantwana ezikolo bona bengabokuza bangabasi ezikolo, kuhamba njani ngodaba lona?
Kusho ukuthi-ke kule ncwadi esiyibonileyo ebivela kwesinye isikolo esiseGoli ebesithi sona abantwana ababuya ngaphandle kwamanye ababuya kwamanye amazwe kumele babe lencwadi eziqondileyo, amapemithi njalo be ngamapemithi aqondileyo, kanti-ke labazali babo kumele babe lamapemithi aqondileyo. Namhlanje ekuseni ngasengifonela-ke leso sikolo ngikhuluma lo teacher wabo omkhulu khonapho, wasechasisa ukuthi uhulumeni woma-affairs department aba-immigration babiza ama-principals ezikolo zonke ezikhonapho eGoli ukuthi isikolo njengoba uprincipal enguye owamukela abantwana kubo enrola abantwana esikolo, kumele enrole abantwana abalencwadi esemthethweni, njalo futhi kumele kukhangelwe lokuthi incwadi zabazali babo zisemthethweni.
Alo-ke umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Abezanu-PF balungiselela umkhosi wokujabulela ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe. Bakhetha isikolo seRhodes Estate Preparatory School ngoba siseduzane lendawo yembali emaNdebeleni eyamanxiwa eMatopo, besithi bazama ukukhulisa ibizo lalendawo lona livele lidumile njalo lilembali enonileyo. uNompumelelo Moyo siphalulo daba ngugcweleyo esemadobo.
Izisebenzi zenhlangothi zikahulumende ngobunengi bazo seziqalile ukufika edolobheni lakobulawayo zikhangelele ukuyazithokozisa emadopo. Emini izulu beliwohloka njalo namatende amhlophe asefakiwe kulungiselelwa idili. Osakhulayo umxolisi Nkomo uthe kubuhlungu ukubona umuntu owabulala abantu esebenzisa ibutho esiyathakazelela ilanga lakhe lokuzalwa emadobo endaweni elembali ebuhlungu njalo esiyindawo yemvelo lenyamazana ehlonitshwa umhlaba jikelele yena izandla zakhe zithonta igazi.
Mina vele ngibuhlungu ngendaba yemadobo ngoba ngikwazi ukuthi emadobo isesigabeni seMathebeleland lapho umgaba athumela khona amasotsha akhe awegugurawundi ukuthi azobulala abantu.
Umqondisi we-Amagugu International Heritage Center emadobo oyingcitshi kwezembali umnumzana Phathisa Nyathi uchaze obala imbali yemadobo kanye lendawo yomthimba kamongameli ethi abathwa yibo abanini bendawo ngoba bachiya imbali eyabangela ukuba imadobo ibe yindawo ehlonitshwayo umhlaba jikelele. Unyathi uthe lapho okuledili khona kwagcina kubuswa ngabelungu kwathi sesithethe uzibuse uhulumende wabusa leyo ndawo njalo yindawo ethandwa yiloba ngubani ngoba yindawo elokudla lembali enhle edume umhlaba noma nje yasuka yangcoliswa ngezombusazwe ngemva kwempi yenkululeko ngoba ilamangcwaba abantu abangaziwayo kodwa beyizizalwane zakuleli kunye lamakhiwa abhuqwa libutho lendulo.
Sonke besikhona lapha ezintabeni ubuningi babantu osibabona kulesithena yimatobo south nabadudulwa ngamakhiwa ngapha njengoba siza kuthinta emveni kulento abayilandayo. Okokuqala zintaba lezi ezintabeni kule mbhalo ezintabeni lezi umkhathi wakhona usuka ube muhle kuba lezulu elinayo kube lezithelo.
Ethi lindawo iyo njalo elengcwaba lika Cecil John Rhodes omunye wabamhlophe abahuquluza eleZimbabwe laze lacina libizwa ngegama lakhe lokuthi Rhodesia.
Lapho okuyi World Heritage Site kumele sikwazi ukuthi imatobo ile World Heritage Site kulapho kulezintaba yebo lezo ntaba ziyanaba ziyananabuka zize ziyethinta imzingwane district ezinye zithinte kancinyane iGwanda district ezinye ziphose ziyekhotha iMangwe district kodwa inziki ikhonapha emadobo kulapho kulezintaba.
Lesiyiso njalo isiqinti esilendawo lapho ecelwa izulu ngosiko lwamaNdebele enjelele okuyikho okucasula inkokheli yomdabu ukuthi ezombusazwe seziphambanisa ukuhlonitshwa kwesiko lemhlubulweni weMandebeleni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Akusenjalo unkosazana Kholetha Shoko obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwabatsha kubandla lezanu PF kobulawayo uthi bonke abasakhulayo bayanxuswa edilini likamongameli Mgabe kusasa emadobo.
Ama-PF kubone ukuthi abantu bajabulile kakhulu ngebhethi lapresident ezayenzelwa ema-South, especially thina ngapha kobulawayo sikanilanda kakhulu ukubana ima-South yi-province ezegcibeni so lathi sikhona lapha ngendlela esilungiselela ngayo silungiselela ngendlela ephezulu okungani libhithi lathi esihostayo i-program leyi wayeke ibe ne-cleanup campaign eyasiyenzela upresident wethu ukuthi ubaba wethu ngumuntu osmart lathi lapho esihlala khulu lasikhanisa ngokufunisenzela abantu ukuthi lo ezali p f iclean sibe ne-hanifan i-street part and abantu adebekhona adebe baningi adebejabulela into leyo kade siyenza and bebe i-response yabantu abaningi hhayi bayakujabulela kakhulu.
Kungani isigaba sakobulawayo siphatheke kakhulu kulolu daba khona kuqoqa esemathebeleland south?
Imakhethe esiyenzileni ngenye indlela singayibeka sithi yi-gift yethu akade sifuna ukuthi siyinike ubaba upresident njalo lokuzibonakalisa phakathina kwabantu bakobulawayo ukuthi bebone ukuthi no ubaba omgazi ulama-supporters ulabantu bakhe abamthandayo ulama-youth akhe amthandayo amsekelayo. Ibiyindlela yokuthi sibonise abantu bakobulawayo ukuthi noba sikhona we are fully behind the president wethu.
Ukuze libabonise abantu bakobulawayo besekukhona yini okukhona liyananzelela ukuthi kulabanye abangamsekeliyo
Alo ke ngunkosazana Kholetha Shoko obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwabatsha kuZANU PF kobulawayo ubexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo thiyani indlebe kuhlelo oluphathelane labesifazane kusasa lapho unkosazana Shoko azachasisa ukuthi amantombazana afundani kubandale ZANU PF kanye lakumka mongameli unkosikazi Grace Mugabe. Kunjalo nje inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela iCrisis in Zimbabwe Coalition, iTransparency International Zimbabwe, iZinasu letajamuka sesijikile lamuhla zisole ibandla leZANU PF ngokubamba uZulu ngamandla ukuthi ahlawule imali ezasetshenziswa edilini lokuzalwa kukamongameli Mugabe eMatopo kusasa. Embikweni eziwethule lamuhla inhlanganiso lezi zithe okwenziwa iZANU PF lokhu yikwephula amalungelo oluntu. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakombimba umnumzana Moki Ncube yena othi labo bakhitshisiwe imali ngukansila wabo.
Ukansila isithole senzima lama ovethi yakhe lapha. Urova abantu lapho ethi kulokudla abakhiphisa amadola phesuka lapho ethi hayi ngamadola ayale ephathini kakhulu. Phese suka lapho wabuya futhi waletha umumbu khonapha ethi khona sifanele sikhiphe amadola $2.50. Abantu bakhipha kanabantu angikwazi intungamili izulu liningi amabele maningi manje abantu kumbe sebathanda ukufuya njengenkukhu. Hayi batheleka sibili bakhipha batshona bengahlakulanga ngomvulo langolwesibili ukhula lukhula beloke belindela khona ngale.
Ube sipha abantu ukudla yini?
Ya kuthi ukuthi ngibona ngathi yiplani yokukwelekisa futhi abantu into esimangazayo usuke sitshela lapho ethi hayi wathi 10 ihamba phambili ngoba yiyo donate $600 khona ngale ephathini yebirthday kakhulu. Kumbuqinisile ngasikwazi uthi yena sihambe phambili impela sadlula ilizwe lonke sikhiphe $600.
Belibanjwa ngamandla yini njengezakhamizi kumbe bekukhitshiswa amalunga ezanu kuphela?
Hayi khonapho sibe sikhitshiswa sirojwa kuthiwa kulokudla manje yazi-ke abantu kungathiwa ukudla nanku bagigima futhi kusuka lapho basuka bathi hhayi leli dollar hhayi belingasilo lalapho sokufuneka i-$2 sesikhiphile sokuthiwa sokufuneka i-$2.50 and i-$2.50 leyo kuthiwa ama-oveti yiwahola kuqala lina lingashota lyawalihlotile. So isimanga ntungamili clinic yethu mbona ngathi le 7 years ilokhu ihleli kambe i-$600 nale ngabe sithengisa mbenze sathenga lezitina kambe ngabe kayiphelanga sithatha imali yethu siyidlalisa mpela siyisa khonale lapho kwafa khona abafowethu bonke khonapha nje kompimba mbona ngathi sinabantu abayi-10 aqatshele ebhalago khonapha.
Alo ke ngumnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le ePlumtree. Singakangena esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani lasebefele kusehlakalo sokudubuka kwebhomba komunye umuzi waseSyria lamhlanje ekuseni selifike kwabangamajumi ayisithupha lanhlanu i-65. Iziphathamandla zakwele India ziveze ukudana okukhulu ngemva kokudutshulwa komunye umanjinela odabuka kulelo lizwe kwenye indawo yokukwejisa kwele Melika. Umeli wele Melika eZimbabwe uthi kuyajabulisa ukuba umongameli Robert Mugabe ufuna ukusebenzelana kuhle lo mongameli welizwe lakhe omutsha umnumzana Donald Trump. Intathele izindaba yethu Mavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Uambassador Thomas Jr. ucho lamazwi emkhosini owenzelwe eHarare okukhulumisana namalunga abanye babaphatheka kunhlelo ezehlukeneyo kwele Melika aweZimbabwe United States Alumni Association ZUSA ngesikhathi lelo lizwe linanza iBlack History Month ethi uhulumende wakhe uzoqhubekela phambili ngenhlelo zakhe abevele eziqhuba eZimbabwe ezigoqela ezempilakahle ezifana lolwe President's Emergency Plan for AIDS Relief olokwabela uZulu ukudla ngezikhathi zendlala imfundiso kwabasakhulayo beZimbabwe ukwakhiwa kwamahofisi esigodlo seMelika ngendleko yezigidi ezingamakhulu amabili amadola $200 million lezinye.
We will maintain our policies in Zimbabwe under President Obama.
Sizokwala sisekela inhlelo zethu ezaqalwa ngesikhathi uNumzana Obama engumongameli. Yithi esitholisa usizo olubiza imali eningi umhlaba wonke.
Wengeza ukuba inhlelo ohulumende wakhe aseziqhube okwesikhathi eside kungakhathalekile ukuba ongumongameli ngaleso sikhathi ngowaliphi ibandla lombusazwe zizoqhubeka ngoba ziqakathekile. Kungakho ethi ezokhuthaza umongameli Donald Trump ukuba angaze esula inhlelo ezasungulwa ngobe ngumkhokheli weMelika umnumzana Barack Obama ezifana lolwe Mandela Washington Fellowship Program lezinye.
Let's maintain this program. This is a performance program that's yielded
wonderful. Loluhlelo kumele luhlale lukhona ngoba luqhuba kuhle.
Linyanga ye Black History Month eyaziwa njalo ngelokuthi African American History Month inazwa ngenyanga kaHlolanja uqathekisa imbali lokuthe kwenziwa ngabensundu baseMelika kusukela ngomnyaka ka-1976 inyanga kaHlolanja yabekwa njengenyanga yokunanza imisebenzi yabensundu lokuqatheka kwabo embalini yeMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo usudluliselwe phambili umdlalo weCommanders Zimbabwe National Army Charities obukumele udlalwe phakathi weqembu leHighlanders lele FC Platinum ngesonto enkundleni yeBarberfield. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders bekumele lingqikilane lele FC Platinum kusemifinal yenkezo yeCommanders Zimbabwe National Army Charities ngensonto enkundleni eBarberfield, kodwa lomdlalo udluliselwe phambili ngemva kokuba kunanzelelwe ukuba isimo senkundla silunganga njengoba kugcwele amanzi yonke indawo. Umbiko othunyelwe onozindaba isikhulumeli sebutho uLieutenant Brian Muchero uthi iqembu leHighlanders lele FC Platinum asezadibana ngenyanga yezayo mhlazili 12 khona njalo enkundleni eBarberfield. Kusenjalo umdlalo ofanayo ohlelwe ukuba udlalwe phakathi kweqembu leDynamos lele Cape United wona uzaqhubekela phambili enkundleni National Sports ngensonto. Iqembu elizanqoba phakathi kweDynamos lele Cape United lizalinda elizaphumelela phakathi kweHighlanders leFC Platinum sekudingwa intshantshu zalonyaka. Nyakenye iqembu leHighlanders ilwe laphakamisa inkezo ngemva kokunqoba eleHarare City. Ukungadlalwa komdlalo obekumele ube phakathi kweHighlanders leFC Platinum sekudale ukuba usuku obelubekwe ukuba yikho lapho kuzadlalwa khona ifinal yomncintiswano walonyaka wenkezo yeCommanders ZTN Charities lalo lidluliselwe phambili. Aluba yonke into ibihambeke ngemfanelo ifinal yalonyaka bekumele idlalwe mhlazi mhlanu ngenyanga kaMbimbitho, kodwa isiza kuba khona mhlazi ngamashumi amabili lesithupha ngenyanga kaMbimbitho. Njalo iqembu elizaphakamisa inkezo lonyaka lizathola inkulungwane ezili-12 zamadola aseMelika kuthi elizadliwa kufinali lizathola inkulungwane ezili-92. Izulu lina kakhulu esigabeni semaNdebeleni kulezi nsuku, njalo ensukwini ezedluleyo liphazamise umdlalo wokuzwana amandla obuphakathi kweqembu leHighlanders leBulawayo City wona wangasafikanga emaphethelweni. Umncintiswano weCommanders ZTN Charities Soccer Shield uyingxenye yemizamo yebutho lelizwe leZimbabwe eyokuphathisa abafelokazi kanye lentandane zamalunga abo asadlula emhlabeni. Ngimele iStudio 7 nginguJoseph Njanji.
Oku live talk lamhla sixoxa ngokujabulela kukamongameli Robert Mugabe labezanu PF bejabulela ilanga lakhe lokuzalwa ngesikhathi abeZimbabwe ababalekela umbuso wakhe baya eSouth Africa bebhekane lenhlupho. Thumelani text message kunombolo ezithi
001-202-465-0318.
Kuhlelo lwethu Woza Friday lamhlanje sileqembu lomculo womdumo wezokholo lihamba ngegama elithi Vocal X elethula idlalade lalo elitsha ngempela sonto edolobheni lakobulawayo. Okhokhela leli qembu onguye walisungulayo uThemba Mdlaziba unxusa wonke umuntu oyisakhamuzi sakobulawayo ukuthi aze ngobuningi uzosekela iqembu lakhe kuhlelo lokuncindezela idlalade labo lakuqala. UMike Hobe weStudio 7 uxoxelayo.
Le kamhla ka-25 iyabe i-more deeper in understanding in the sense of music and also kwezikamoya ngoba it's an offering that's really then telling a story of Vocal X.
Yini ibizo yale album njalo kuyini okuzoyiphefumula?
Ngalibhekile i-album yokuqala ethi yayithi Ebenezer ngoba u-Ebenezer utsho ukuthi uNkulunkulu usengihole kwaze kwaba la and i-Vocal X sine-2 years sisenze okokuqala. Le eyesibili igama layo lithi Shiloh, la okuhlala khona i-covenant kaNkulunkulu. It's a testimony to us ukuthi sesikhulile kwezomculo sasika endaweni yokuthi umoya kaNkulunkulu, umoya kaJesu usuphila, hhayi ukuthi ngaphambili wayengekho but manje sesizwisisa ngcono ubukhona bakhe lokuthi into esiyenza musically ma yena uNkulunkulu engekho ayiyindawo.
Laba abafisa ukuza kulo mcimbi wenu kumele bakhangelele ukuthi kuyini okuzoyenzakala khona.
Kunengi mfowethu, laba abanye abake bebuye kuma Vocal X concert banizonitshela ukuthi it's always a lively atmosphere full of joy, ukujabula, inkazimulo, the music esezingeni eliphakemeyo. Ngakho laba ababuyayo siyabathembisa kanjalo ukuthi kusasenjalo, laba abangakaze babuye sibatshela ukuthi umculo wethu ngumculo okhuthazayo, okhuthaza umoya, oqinisa umoya, ojabulisa umoya, okhuthaza abantu enkosini. Ngakho abantu mabaze ngokuningi.
Abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngale bandla lenu banganithinta kanjani?
Okokuqala bangasithola khona okulula kakhulu it's on Facebook. Sinekhasi lethele ku-Facebook, it's Vocal X. Khonapho kulelo khasi le-Facebook akhona ama-numbers ethu, ama-contact numbers. And then abangafuna ukusithinta ecingweni bangasithinta ku-073-3664-663.
Siyabonga Mike Hobe, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke lingayikhatshana ngoba uhlelo lweStudio 7 Live Talk luyalandela khona manje. Igama lami nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.